uThitosi isahluko sesibili. Kodwa wena, fundisa lokho okufanele isifundiso esiqotho. Weluleke amadoda amadala ukuba abe ngazithintayo, abe qotho, abe ngaqondileyo, aqine ekukholweni lasothandweni, lasekubekezeleni. Ngokunjalo, weluleke labesifazana abadala ukuba baziphathe ngokufaneleyo, bangabi ngabahlebayo, bangafuywa yikunatha, kababe ngabafundisi bokuhle. Ukuze bafundise abesifazana abatsha ukuthanda omkabo labantwana babo, babe ngabaqondileyo, abaziphatha kuhle, abaphatha kuhle amakhaya abo, abalomusa, abazehlisela ngaphansi kwabomkabo, ukuze ilizwi likaNkulunkulu lingadunyazwa. Ngokunjalo, ubalaye abesilisa abatsha ukuba bazithinte. Kukho konke wena, ube yisibonelo ngezenzo ezinhle. Lasekufundiseni kwakho ubonakalise ubuqotho lokuqonda. Ukhulume okuqondileyo okungasolekiyo, ukuze omelana lathi abe lenhloni, aswele ulutho olubi angalukhuluma ngathi. Luleka izigqili ukuba zizehlisele ngaphansi kwamakhosi azo. Zikholeke ezintweni zonke, zingabi lankani, zingantshontshi, zithembeke ezintweni zonke, ukuze zicecise isifundo sikaNkulunkulu kukho konke. Ngoba umusa kaNkulunkulu usufikile, uletha ukusiliswa ebantwini bonke. Usifundisa ukuba sidele ububi lenkanuko zomhlaba, sihambe ngokuqonda nangokulunga nangobuqotho kulumhlaba. Silindele ithemba elibusisiweyo lokubonakala kwenkazimulo kaNkulunkulu wethu omkhulu lomsilisi wethu uJesu Kristu. Yena wazinikela ngenxa yethu ukuze asihlenge ebubini bonke, lokuzihlambululela abantu abangabakhe abachisekela izenzo ezinhle. Chumayela lezi zinto, ulaye, ukhuze ngamandla wonke, ungadelelwa muntu.